siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga sixoxa nonkosikazi Lillian Timbers usenator wenkabazwe eMidlands engowebandla leMDC sicubungula uhlupho olukhona elizweni
elinashwayo ngifuna ukukutshela iqiniso abantu bakithi sebekhathele ifuel ezihlabane nje ngangikhuluma ezihlabane bahlala elayinini 4 days 5 days kungela ngitsho ukuthi ifuel iyabuya engenxa sibuya khathesi sebereshen ukuthi ne uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters ayisiyo fuel yodwa bakithi isikolo khathesi sezidula sibili uhulumende lo vele ngala ngisho ulamanga ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo mahhala according to the constitution kodwa koke lokhu yabuza bani bakithi sesibhedlelena kulamuthi akulalutho khathesi kulomunye umama onecancer engimaziyo uhambe ehospital bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body you know bathi kwakhona hamba egweru uhambe egweru waphenduka khathesi ulele umntwana wangikhona ade engitshela ukuthi semphekela amanhlamvu liyani avocado pay even ama-doctors noma bengafosa ukuthi ababuyele emsebenzini nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 bebe kusitsho ukuthi uhola 200 US kanti ama-doctors wahola maybe 3 almost 400 ama-teacher same thing 300 or so and ayiphumi you just swipe that money i-transport iyakhwela yelina ngingalitshela as a senator ade sibuziwe e-parliament because mina ngingu-chief whip futhi e-parliament so sibiziwe ade sile management committee khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel ngike ngalayina the whole day izolo ephuma bangipha half tank i-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane so ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani manje-ke laba basemakhaya imfundo iyadula idola imali esikhwamela angikwazi ukuthi ngiyigcine nini ngokuthi i-ecocationayo babe bethatha noma ungathumela lo 2% yonesi abantu emakhaya sebekhathele sesikhathele
sibonile ibandla lakho le-MDC lichothoza okwenzakala elizweni libona ingani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akutshoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetrolo asilele le ntengo yempahla ikhwele
yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abane-corruption yabona ukuthi ngithini ihulumende yona intshintshe anti ibe nabanye abantu abazela abantu ngokuthi i-problem ekhona every government parasitical every institution is being led by a cartel upresident wangikhona laye ulezinto zakhe abezenza ngapha langa ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha laye lowo laye uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli naleli mina ngibona ngani yiproblem esilayo sivile 2007 2008 hayi sidlula le
abesifazana baphatheka njani ngohlupho lolu olukhona
imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe and amadoda ethu khathesi umsebenzi liyakwazi ukuthi ezimbabwe akula yithi esigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto mede mozambique south africa botswana kodwa khathesi izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe awula ehospital bakithi kuyahawulisa liyake libone phela kuma-whatsapp khonapha omama belele labantwana phansi bengela ngitshoni bemelela ukuthi shuwa enxa udoktar ebuye udoktar engabuya uyaphomba ukubhala nje i-prescription ekutshela ukuthi wena hambe uyethengani ilokhuza umuthi lo afuna i-US wena awula so abantu nje sebehambe egangeni mama ukuyadinga nje okungama-herbs izihlahla zonayo ziyane sizinatha kudala sasesibuyele egangeni because sonke singaphela as women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile le endoda la esiyiphekele. So yi izinto azimanga kuhle sibili shwa siyakala. Sike sakhuluma labanye omama sathi hayi ingcono thina njengoba singabo mama sike singene lathi khona phesithini sikhala sibili. Engathi nangena phandle ngamambiza sibili. Ihulumende ibona ukuthi shiwe imbiza asilazithwe lokupheka la.
Leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Lillian Tingius usenator wenkabazwe eMidland engowebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.